kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaigobe lamhlanje basethu sipesheya siseScotland eEdinburgh sixoxa lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263 wona osakazela ebulenjini abanye ngesikhiwa bathi ama-online podcast platform lapho abasakhulayo bafaka inhlelo zabo ebulenjini besakazela khona lamhlanje kuhlelo sithinta udaba oluhambelana ngokusakaza eZimbabwe sifuna ukuza ukuthi uhulumende lo omusha uyenza ukuthi kube lula na ukuba ngumsakazi eZimbabwe masambeni ku-Onai siyezwa okunengi Onai ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga mina ngikhanya ngani ngiyazama
ukhanya ngani uyazama hayi siyathaba futhi we're happy with that right Onai masithuntu daba olisegudwini lamhlanje njengomuntu oseleminyaka eminenge esakaza eZimbabwe ebulenjini njalo olohlelo lwakhe iCapital 263 sizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lo omusha uthi useyenze ukuthi kube lula ukusakaza eZimbabwe ubona ngani lokho kuliqiniso na
It's a little too early to tell ngoba kumele ubone ukuthi izinto zakho zenzakala ngendlela abayikhuluma ngayo or not into esenzakala eZimbabwe ukuthi ukubroadcasta kumbe uqala izinto zakho kumele ube nemali yokuthi wena ubroadcast so as much as bangakhuluma ukuthi sokululu ukuthi uthole i-license yakhona ama-regulation akhona they are not yet at a place that is in touch le online broadcasting and ukuthi umuntu angene ku-online broadcasting or maybe even webcasting or even radio kusanzima ngoba ama-regulations akhona are clear and where they are pegged the prices are high
Masixoxeni kancane mayelana lokutholakala kwama-license okusakaza eZimbabwe ngiyazi vele ukuthi wena ulohlelo lapho elisakaza khona ebulenjini and but now you're trying to transition ukuba ngumunye ozabe esakaza ku-radio ngesikhathi lapho umgabe wayengumongameli bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athole i-license nxa engasekela ibandla elibusayo ibandla le-ZANU-PF ubona ngani lokhu sekutshintshile na
ngibona ngani kunzima ngoba even ungahamba ku-website as you speak right now www.baz.co.zw ama license ukuthi umuntu abekwazi ukuthi i-license yabilani i-website yakhona yacrash so ukuthi i-access to information on izinto ezama-license zakhona vele zinzima ukuthi uqale ukuthi uzaqala ngapi vele ukuthola ama-license and ama-license lawa atholakala ngabantu abalemali yokubhadala ama-license amaningi lawa and abantu abalemali yokubhadala ama-license yangabantu abalama-sponsorship kumbe abalama-media houses and in as much as umsakazo we-ZBC i-broadcasting house yakhona ibitshela abantu ukuthi baza-digitalize baza-opena ama-airways ukuthi abantu abaningi ba-broadcaste baqala ama-radio licenses balama-promises amaningi kusanzima ukuthi abantu bathole imali yakhona yokubhadala ama-license akhona
Shoniwa njengoba ukuthola i-license eyokusakaza eZimbabwe kubiza imali eningi awunikeze abasakhulayo abasakaza besebenzisa inkundla zokuxhumana amazwi enkuthazo
into engingayikhuthaza abantu ukuthi bayenze ukuthi kumele kube lama-collaborations kubantu laba aba-online ukuthi babambane sibambane vele ukuthi singabambana singasebenza sonke siyakwanisa ukuproducer one considered effort so the one thing I would encourage is not ukuthi siyekele ukuba ukuthi bayekele ukukhuluma ku Twitter ku Facebook but ukuthi ba collaborate ngoba ukukollaborate uyakwanisa ukuphumisa ama different opportunities from doing that
Hi Onai sikuzwile kahle ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle mnumzana ngiyabonga kakhulu bhuti bekukuhle ukuba la ukuhlelo
ngiyabonga sibili I'm very grateful and thank you very much for having me.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263. Kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngenjabulo sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Igama lami nguMike Hobe. Bye bye.